Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 8 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende wase South Africa ubikwa eseqhelise ama-permits abeZimbabwe abesephelelwa isikhathi ngenyanga eziyisithupha. Ibandla le-CCC lisola amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho ogcotozwa ngabaningi. Owe-Patriotic Bill wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Mnangagwa. Uzulu uwisa ezimathonsi ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto okubangelwa yikuwa kwedola leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa ubikwa eseqhelise ngenyanga eziyisithupha isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. EzeZimbabwe exemption permits zona ebeseziphelelwa isikhathi ekupheleni kwalinyanga. Lokho kubikwa kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kulelo lizwe, umnumzana Aaron Motsoaledi, kumbiko awethu lentambama izolo. Umnumzana Motsoaledi uthe amaphemithi lawa asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi. Ngokunjalo, uthe akula sizalwane seZimbabwe esile permithi yalolu hlobo esimele sibotshwe kumbe sixotshwe kwele South Africa phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uthe injongo yokuqhelisa isikhathi samaphemithi lawa ikupha ithuba labo abafuna ukufaka izicelo zokungena kwamanye amaphemithi njengoba uhlelo lweZimbabwe exemption permits solwesu lwam. Iningi beselibophe imitshaqana selilungiselela ukubuyela ekhaya. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Siyasamukela isimemezelo lesi i-directive extenda ama-ZTP kuze kuyefika umhlaka 31 December. Lokho-ke kutshengisa mpela ububelo obutshengiswe nguminista we-Home Affairs uDr. Aaron Motsoaledi. Siyambonga kakhulu ukuthi kunanzelele ukuthi abantu basebe-apply for ama-waiver wakubona kufanele ukuthi abanike futhi elinye ithuba lokuthi baqhubeke be-apply njengoba etsho ukuthi uyawasayina lawo ma-waiver. Siyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi bangalithathi ngokulidlalisa leli thuba, balisebenzisa ukuwa-applyela lawo ma-waiver ukuze-ke bakwazi ukumigrate baye kuma-mainstream permit. Okunye nje sikhuthaza labo abancedisa abantu ukuthi be-apply online ku-VFS ukuthi baqhubeke bezame ukudinga ama-slots. Sisazama ukuthi kukhulunyiswane ne-VFS management ukuthi kuvulwe i-Midrand dedicated center for ama-ZTP njengaba-ke bakwenza phambilini. Lokho kungasiza kakhulu ukwehlisa izinga lokusweleka kwama slots. Siyajabula kakhulu ngalesi siqubo.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ibandla le-CCC selisole amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, obizwa njalo ngabanye ngokuthi i-Patriotic Bill, wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Amalunga eZANU-PF apasisele umthetho kuSenethi izolo, njalo abamabandla aphikisayo athi lona ele TCCC le MDCT behlulekile ukuvimba ngoba izano PF ilamalunga amanengi ukwedlula awabo kuleli dale. Lumthetho wenza kube licala ukuthi izizalwane seZimbabwe zichothoze ilizwe lazo kumbe zicele uhulumende bamanye amazwe ikakhulu aphetsheya ukuthi bethese iZimbabwe izijeziso zenotho ama-sanctions. Abatholakala belecala phansi kwawo balakho ukupika iminyaka engamashumi amabili 20 years kumbe ukulengiswa. Sixoxele sikhulumeli se-TCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza yena othi lumthetho uzasetshenziswa nguhulumende we-ZANU-PF ukuhlukuluza amalunga ebandla lakhe kanye labalwela amalungelo kazulu.
I-Patriotic Bill izama layo ukuthi abantu abamalunga emabandla aphikisayo bengahlangani labantu abavela ephetsheya kuma-Western countries. Sibona ukuthi iZANU-PF nxa ingacabangela ukuthi umhlangano lo ngokugenqula umbuso weZANU-PF, amalunga e-Citizens Coalition for Change engazibona esephosela entolongweni ukube sokusiba yinto phela efana lekasikhala eyokwephula amalungelo oluntu. So umthetho lo siyawusola kakhulu, ngumthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF lodlakela, umthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF kayiguqukanga, umthetho otshengisa ukuthi isithembiso ezabekwa ngumnankagwa engakathatha umbuso ngo-November 2017 izithembiso lezi zazingezamanga.
Abezanu-PF abayibo abawusekelayo lo mthetho bayakulandula ukuthi wephula amalungelo oluntu, njalo bayakulandula ukuthi uqondiswe kwaba mabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu. Bathi uqondiswe kuzalwane zeZimbabwe ezisebenza lezitha ukulimaza ilizwe.
Ye, ngumthetho ofakwa ngabantu beZANU-PF abafuna ukuthi basitshele bona ukuthi ibale lithi patriotic licho ukuthanda iZANU-PF. Thina siyazi ibala le uthi patriotic kumbeni patriotism libala lesikhiwa elicho uthando elizweni, uthando ebantwini, uthando entweni yonke eyenzwa yiZimbabwe. Fanele ukuthi nxa abantu bedlala ibhola nxa iZimbabwe ingadlala leSouth Africa, khonokuyani ukujabulela itimu yethu, ukujabulela inguqu, ukujabulela bona labana abadlalela ibhola, khonokuyana sikubiza sithi patriotism ngesikhiwa. iZANU-PF ke isifuna thina sijabulele bona sithi ke yipatriotism, hayi thina sithi silamalungelo lokuthi sikhethe phela lokho esikuthandayo. Angazake sibanjwe ngamandla ukuthi sithande iZANU-PF kuyokuthiwa umuntu ongathandi iZANU-PF kakho patriotic. Thina ilizwe lethu siyalithanda iZANU-PF, hatshi asiyithandi. iZANU-PF yaletha igugrawundi kubulawa abantu besiNdebeleni. Ye, iZANU-PF yona iyiyo eyayisebenza labelungu ababeyibo ababephethe intambo zikaRhodesia. So khonokho ukuthi kuthiwa kube umthetho okuthiwa yi-patriotic bill ikwephula amalungelo oluntu. iZANU-PF nxa ingatshintshanga izenzo zodlakela ezokungananzi amalungelo oluntu akulanto etshintshayo. Ngaze kufakwe i-patriotic bill leyo, amazwe omhlaba azabe lokhu ekhangela ukuthi iZANU-PF ikhokhela njani abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli sebandla le-TCCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi lumthetho uqondane lezigilamkhuba ezisebenza lezitha hatshi abe-TCCC.
Phela ilizwe limele livikelwe nkomo, ngoba esikukwaziyo ukuthi kuyazi inkomo eqinisweni lonke ukuthi yebo phela singabe siyaphambanisa lapha lalaphayana abantu, kodwa simele sinanzele ukuthi ilizwe yilizwe. Ilizwe lifana lomuzi ongowethu. Nxa ungubaba nkomo ngekhaya ulemuli yakho, usiko lwakini lomkhubo wakini lanilana awumelanga ulahlwe. Kodwa kwesinye isikhathi imikhuba yakho nezenze senisenza kubi, kwesinye isikhathi kuphinde kuphambanisa ezinye izinto. Ucivi la madlozi lwanxa singakhethelanga kuhle alihlamukela kwesinye isikhathi alilahle. So i-patriotic plenary i-right yona kodwa imele ibanjwe kuhle ingabi into ephambanisa abanye kodwa ibe into yokuthi sivikela ilizwe lethu ekutheni sizizwe sivikelekile silondoloze lakhona okwesakudolayo uzibuse wethu lo wasamdolwayo owalwelwa ngoba unkomo uJoshua ngoba babuya behudula ilizwe lelibe lilwela kumele sikulondoloze konokonko
abawusolayo lomthetho bathi injongo icacile babagawule yikuthi libathulise ngoba ikakhulu udaba lwezijeziso bathi amalunga ezanu-PF etheswa izijeziso phezu kokwephula amalungelo oluntu ngakho nxa sokuthiwa abantu abazakhankasela ukuthi kujeziswe labo abephula amalungelo oluntu ikuzama ukubathulisa okusegcikeni
Nkomo vele khona sesikhuluma iqiniso akula muntu ongacela izijeziso zenotho izijeziso zenotho Nkomo nxa zibuya zihluphekisa abantu abahluphekayo Nkomo abantu makhaza yibo abahluphekayo izijeziso zenotho azihluphekisa abantu abasezikhundleni labo Avela bakuzwa vele ngisho abantu bonke abaphezulu labana vele bayazwa lutho xa sikhuluma ngezijeziso sikhuluma ngezintandani labantu abanjani abahluphekayo abalala ngezijeziso zenotho umama lwana uRapatola lwana wabuya eUnited Nations wakhuluma wathi ama-sanctions ana la ahluphekisa abantu abavele bahluphekayo Nkomo yinto ekhona ukuthi xa usiyacela ama-sanctions ukuthi ama-sanctions abuye azoncedisana kasoze tshintshe lutho ngaphandle kokuhluphekisa abantu abahluphekayo Yibo abantu abahluphekayo kade sabakhaya abakhalayo kade yonke into eyenzakalayo abantu abantu laba abanye bazihlalele kuhle vele kulahlupha abalani balani abantu abahluphekayo yibo bona abantu abazihluphekelayo bona abantu abahluphekiswa izijeziso zenotho so nxa usiyacela izijeziso zenotho ufana lo mina ngingathi ufana lomthakathi umthakathi siloloyayo ohambe siyaloya sibile ebulala abantu ngumuntu omthakathi obulala ilizwe lakhe esenzela ukuthi yena at the end of the day khonoko kumphathise kambe Nkomo usho abantu nxa bengathi sebehluphekile ubusuzuza ukuthi usasa uthole ukuthi abantu bahlamukele lo uhulumeni ngenxa yokuthi wena bazondile ngenxa yokuthi wena udinge into ezabahluphekisa hayi ayisikho lokho Nkomo ilizwe lelingelethu sonke abantu akumelanga bahlutshekiswe ngokuthi abanye bethu babhode ngale beyecela ukuthi ilizwe lethu lelizijeziso zenotho
umnumzana Belief Gawule ulilunga lezano PF Izakhamizi zithi zithwele nzima ngokukhwela mahlayana kwentengo yempahla okubangelwa ikugukudeka kwedola leZimbabwe okungelamkhawulo. Zithi njalo azifinyeleli kalula imali yakwamanye amazwe egoqela eyakwelemelika eyiyo kuphela esifunwa ngamabhizimusi amanengi. Emkambo kahulumende izolo idola leZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo nxa liqathaniswa lelemelika kulandela inyathelo leReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola lemelika selithengiswa emabhanga wonke jikelele kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hathi le emihlelwa libhanga leli. Kutange, idola lemelika elilodwa belithengwa emkambo kahulumende ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezintathu, 3,600 Zimbabwe dollars. Kodwa izolo, ngemva kwelanga elilodwa nje kuphela, intengo le ikhuphuke yaya ku 4,800 Zimbabwe dollars. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu kobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele ngemali yakwelemelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi. Kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
Kube umkambo wemali maviki onke ngolwesibili kholwa nguhulumende. Ngemuva kwawo umkambo bayakutho ukuthi imali yethu yehle kangakanani. Kambe singaphumphuzana ephambelini ngento esobale kungangalokho. Now, nokukhwela kwezinto kuntengo ikonje kubabaza nje angani bayazikhwezela abantu kanti khona khona ukukhwela bena ukwehla kwemali besa ukwehla yakithi kumkambo nabana vele kuthoni kanti kuyini okuzakwala kulimisile yona vele isiwa every Tuesday iyawo imali yethu liki zonke iyawo imali yethu so le ntengo yakithi kushena kuzithi ukuthi ngizophelela abantu siphele ndini
ye khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu
thina abantu ngoluningi abathengi kancane kuphosa okwananzeleliwo bese kusiwa kungani abadala bathi izinto ezizokhanisa umsila ma enye itiyalo enye itiyalo sisithizane ngokwambili kuzasinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abajele ukulimaza abantu kanti iqiniso yilo lelo esengibikele ngaphambilini yakubona yebo ekahulumende isiwa umkambo ngawona luyamenzela vele kukhona kukhona lokho esithi yi-black market ngesithi abathengi imali ngokungekho emthethweni lapha kwela kithi ezimbabwe esiyabiza ngokuthi aziphathelene yakubona kuze sekubasaza ukuthi nabathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo sebekhweza ngerate yakuziphathelene khonakhona kube zizathu eziningi yona le ewaviki zonke kahulumende itholwa ngubane kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngesemthethweni uyabona yibo bezina bezinto obukhona elizweni lethu lapakithi
kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho
umntwana ongenanina okuthiwa intandaminisethu banayekhala ukhabe ecabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilobaba lokhu okungiphaphazayo nakabe yabona khona kithi singaze sizenjani sithini sesize sithenqatelwa khona ekuthini ukukhala uthwala umkhosi ngobunzima bezinto uzwakale endebeni zabanye isitole kwakukufingumuntu ofuna ukubisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele nzima kahle kubeke liqiniso abantu basiphele lena imali kayithola yale kayifinyeleleki izinto zicansa imini lebesuku pho abantu bakamlimbo naba basezitolo abathengisayo benzeni pho abantu bakamlimbo abangabathengi benzeni
libona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe
ithemba eseli kwabaningi lisele sikhuphekile linye khathesi abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ezingenye zingaba le mpumela ehlukeneyo kuzaba ngcono
umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi futhi ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa uhlangane lenkokheli yezisebenzi zikahulumende ngolwesibili wathembisa ukuthuthukisa inhlalakahle yazo. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhonzi somanyano weUnited Nations esihlangane loMongameli Mnangagwa eHarare izolo sikhuthaze uZulu ukuthi abambe iqhaza ukuze kwehliswe ingozi zomgwaqo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, linjani ekhaya? Ukhuluma lo gogo lapha. Ngiyalizwa mpela lihlala likhuluma likhulume khona lapho ku Studio 7 lithi linayi zanu ngeke iziphindile ibuse phela leli lizwe. Alright, ngilombuzo uma kungaphinde kuphumelele izanu yini inyathelo elingalithatha ngoba on 2018 siwinile mpela kliyo kwabonakala ukuthi izanu idliwe kodwa ke kwaba lesimenemene nje ama results athatha 1 month engakaphumi athe ephuma kwathiwa hayi zanu bambiri lizothini ngoba vele nxane sithi ngikhangele emuva izanu ayikaze yawina okwayo yikurobha kuphela umbuzo lowo ongamphenda mphendle khona lapha bantu kenzwisise kahle lizothini
Studio 7 bakithi linjani hlobo bayafakumasakazi lonke zibalwa nini ezami kakhulu kungena obaba kathi thina mama lisichila libala nje lithula libeke eceleni lifako baba hayi lati silayo imibono bakithi silayo imibono lisifake ngoba sigcina sesingasela inkulumo kuzakhuluma inkulumo yaphelele emoyeni akhe lisifake lati kuhlelo sizwakala amazwi ethu emoyeni
umsakazi linjani umsakazi yami ngicela kwelami ubaleni odio like lilalele osukile odio sibili ngakhuluma nami phezu komphakazi othi khona amasenda athathwa ngamahloni and lokhu yikho sibilanti but okukhona okunye futhi amasendi amanye bayathengiselwa abantu bakithi bayathengisa amasendi bethengisela amahloni ngoba yoyabe le mali ngaleso sikhathi uyabona and futhi 2 abafoti abasegoli bayashiya abadala ekhaya bengelaplan umdala ekhaya bengestend edorobheni seka kuthengi sethezele ngishona ngoba yilele thuli le mali ngaleso sikhathi so ufanele le muntu amahloni amahloni avele ekhansila kithi bayaphiwa yestendi bayafolela ye but abaningi bayathenga istendi ebantwini sokusingasela plani oyebengela mali ethenga istendi sakhe eziyakhele indlu yakhe yikho okukhona esihle zo egoli khonapho ukuthi libe lizolungisela abadala benekhaya amastendi nxa bestendi belibelenku balungisele alikwanisa but funekekule kukhulu umuntu engayisika
njani lenjani basakazi abahle bakastudio 7 kunye nabalaleli bonke ndibe senza kuphawula nje ngodaba lwezimbabwe lokho kwezama-election yabona makithi ngiyayinazelela nje indaba ye-opposition yasezimbabwe indlela abayenza ngayo nje ubakhangele nje kuzima ukuthi beluwina ukhetho lolo lwasezimbabwe lolo okokuqala indaba yezifungo zamajoyi zona lezo ukuthi abantu bengaxabana bathethelalanani yokuqala futhi embi emphakathini eyenza ukuthi kube nzima ukuthi beluwina ukhetho ngathi akhangele kathesi umonzora ngenxa yokuthi behlukana ngembono wababone semuva ngendaba yokuthi i-delimitation le embi kayilungenga ayilunganga ukhetho alilungelanga ukuthi lube khona ama-opposa abantu umonzora movi ngumuntu othenge ngumnankakho yizani kathesi sokuphumile egcekeni ukuthi i-delimitation le imi kanjani yiba sebehlaba umkhosi omkhulu kakhulu into enditshela yona abantu bezimbabwe i-opposition le kachamisa le ezilongo engabambananga lamanye ama-opposition afanana layo bona la abaxabana labo umonzora bona labo kunzima ukuthi beluwena ukhetho umonzora uqakathekile lapha kuchamisa ukuthi behlangane bebe ndawonye benze umzabalazo lokubana bekhophezane bendawonye kodwa-ke ezilongo laba abakachamisa bengabantu bamajoyi abaphila ngamajoyi okweshawuda bethethisa abantu bemgxekela phansi umonzora ngitsho lamanye ama-opposition vele nevukuyiwini lokhu zene-election yezimbabwe ukuthi bengaliwini ukhetho lwezimbabwe bahlala behlaba umkhosi njalo nje kuze kube nini nini
ngabe unjani umsakazi nabalandeli bo-studio 7 ngiyathanda ukubonga kakhulu umfundisi wethu uThandeko Zintimkandla ngelizwi asinikeza lona every Sunday nginesicelo njalo sokuthi lolu hlelo songani lungenziwa maybe kabili orokathathu ngoba luyawuvuselela umoya siyabonga kakhulu uThandeko Zintimkandla qhubekela phambili ngomsebenzi omuhle owenzayo ngiyabonga umsakazi
Studio 7 siyabingelela basakazi bethu esibathandayo kanye labalaleli bakhona siyabonga Studio 7 siyabingelela sithi sizosimnyama sikamthwakazi siyabingelela ngilokho ngikhona la ekhaya kodwa mnyama mahlaba ithu alimafuza afulele khona la ku World 3 sesidala njani ngibuya esikolo sami ngafunda kiso emganwini primary school hayi uhulumende we-ZANU PF lo akakahlonipha ababalisi ngikhulumela ababalisi indaba yamphelise ebabalisini ababalisi mabekhala bethi abaholi imali bayagcekwa kodwa ngicabanga ukuthi umbalisi ufana levoti ufana lwama ngizavota ngivotele umuntu ukuthi abe phezulu ngicabanga ukuthi umongameli ezebe ngumongameli udlule ezandleni zikatitsha umuntu ezabe yi-member of parliament udlule ezandleni zikatitsha umuntu azabe lisosha udlule ezandleni zikatitsha umuntu azabe ipholisa udlule ezandleni zikatitsha umuntu abe yi-prime minister udlule ezandleni zikatitsha kodwa amatitsha lowathathela phansi impela kwesihlahla samazambane ahlonitshwa babalisi please ZANPF ake lizinyuka amakhwapha ake lizame ukuzinyuka amakhwapha mpela ama teacher ahlonitshe kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi umhlaba wonkunje nje siyikho lokho esiyikho khona sidlule ezanye zaba teacher so ama teachers amukubona ukuthi ahlonitshwa nikezwe imali ayiphiwa kulokuthi banikwe nje ama teacher thathele phansi nje hayi hayi akufihlwa phela lokho kwasontamo kafudu ama teacher ahlonitshwe please siyacela
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela owakho umbiko mlaleli kunamba ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uZulu ohlala ngasempumalanga eMelika usephefumula nzima ngenxa yentuthu embese umkhathi evela eCanada lapho okutsha khona amagusu. Lintuthu ihlasele endaweni esifana leNew York laseWashington DC. Abezempilakahle bathi abantu kumele bagqoke amamaski njalo bahlale ezindlini. Sixoxelo sebenza kuhlangothi lwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Intuthu le izaphazamisa kakhulu labo abalemkhuhlane esifuba ababulawa yimkhuhlane yamaphaphu abalama problem ama lung problems ikakhulu abantwana abancane kuthiwa khona intuthu le izaphazamisa kakhulu njalo namhlanje bekukhulunywa nje ukuthi abantu bengaphumi phandle abantu bazihlalele phakathi ezindlini mina lami emsebenzini kubikiwe sibili ukuthi abantu abahlale ezindlini bangaphumi phandle ngoba intuthu le ilakho ku azamisa njengokutsho kwami ukuthi abantwana abancane abalemkhuhlane eyamaphaphu ama-lung problems labantu abadala abajayele labo bandise kakhulu ukuthi bahlaselwe imkhuhlane le-pneumonia lokunye okunjalo njalo so intuthu le ikhanya izaphazamisa kakhulu ngike ngananzelela njalo ukuthi so ngani sokulokunye ukukhwehlela nje ngalokuphongoba khona ukukhwehlela okungapheliyo ebantwini even emsebenzini wami mphongo nabantu bephonga ukukhwehlela ukuphonga uvumbuluka singazi ukuthi kungabe kuyiyo yini intuthu yonale kumbe kungabe kubangelwa kuyini ukukhwehlela kwakhona khonoko abanye ke bakhala ngokuthi umuntu uphonga uqalisa ukuphonga kusuku ezedluleyo engcisa imbili ezintathu umuntu aphonga uqalisa ukuphuma umungula nje so asazi njalo ukuthi kumbe umungula lo umuntu ovele ngaza kaphuma umungula siphonga uqalisa ukuphuma umungula ngalesi sikhathi ukukhulunywa ngayo nale intuthu ngibona imfanekiso yeNew York kuwembesile sibili kuphonga uba umbalo engathi lithangi orange ukuthi vele asazi ukuthi labakhona le labo baphila njani.
Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngazo zonke indlela ezigoqela ukugqoka ama-mask ukuze bangawuphefumuli umoya olentuthu le. Ungathi kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bazivikele?
Indaba yokugqoka ama-mask, ama-masks siwagqokile kakhulu ngesikhathi se-COVID. Khathesi besokuthiwa abantu bangasagqoki ama-mask. Asazi ke khathesi njengoba sokuyathiwa nje ngenxa yentuthu le, abantu phindani ligqoka ama-mask, abantu bazawagqoka yini? But abantu abahlakaniphileyo bayayibona la kuma-television ku-news izindaba la semfanekisweni nje ukuthi intuthu yangkhona hayi ayimanga kuhle, ayimanga kuhle sibili. So abahlakaniphileyo bazagqoka ama-mask bazivikele. Uphuma phandle asazi ke njengangaphe Maryland ukuthi abantwana besikolo kusasa bazahamba yini kumbe kuzahamba njani. Siyabe lokho esimelele siza kuzwa sebe sitsho ke abezempila kahle kodwa hayi intuthu le lami ngiyibonile kuyethusa sibili ukuthi kambe vele kuzaphetha ngani. Sengibona lokuthi ke kwezinye indawo lama flema china besokuthiwa hayi kangahamba aqalama ukuhamba ngoba ama airspace agcwele intuthu yona lokungabangela ingozi yendizamchina.
Unkosazana Brenda Moyo yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempila kahle khonapha eMelika. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo kololokwana kwamatukanduna.